sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bagcizelela ukuthi bafuna ukuthola iholo labo ngemali yakwamanye amazwe ngoba ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe yenqabela ukuthi beziphilise ngama-bond notes.
Ama-price nge-bond note akhwelile okungenziwe. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo, bathi 150 nge-bond note, nge-US dollar bathi $30. Half of salary for izinyo.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Mfundo Mlilo uthi usekhangelele ukuthi umthethwandaba ophezulu uqale ukuthetha udaba alukhweze kuwo emangalela ngokuthi abantu bethathelwe imali ye 2% ku-tax.
Lokhu kutsho ukuthi uhulumende ule mali eningi ayidlalisileyo eyidlalisa ezintweni esingazaziyo. Usephenduka njalo uhulumende sethi sefuna ukuthi asibhadalise i-tax ukwenzela ukuthi abhadale isikweleti sakhe. Lokhu yike ngikwalayo njengesakhamuzi ukuthi ngingabhadala isikweleti sikahulumende.
Sizakuzwa okwenzakala emaphandleni kanye leziphathelane labesifazana wona lo msakazo wenu we-Studio 7. Iningi seliphe imbono ehlukeneyo ngesikhalazo esethulwe ngababalisi benhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta ukuthi kumele bathole iholo labo ngemali yakwamanye amazwe ngoba bathwele amagabha avuzayo ngehlelo zikahulumende ezokulungisa umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende eyethule imithelo etshiyeneyo ebalisa okuhlawulisa uZulu amasenti amabili kudola linye ngalinye. Lapho ethe wathenga impahla ebiza imali ephezu kwechumi lamadola i-$10. Inhlanganiso yeZimta ithi amalungayo awenelisi ukubhadala indleko ezibalisa le mali ugada amabhasi, ukuthenga ukudla, eyokwelatshwa ezibhedlela, leyokubhadalela izindlu abahlala kuzo. IZimta ithi uhlangothi lwababalisi yilo obeluvele luthola imali ephansi kakhulu engeneliyo ukuba baphile engafiki ku-poverty datum line, kukanti udubo lwabo soluphindwe kabili ngengxabangxoza ekumnotho welizwe. Iningi lezisebenzi ezikhulume lalomsakazo zithi zibhekane lohlupho olufanayo. Omunye wazo kungunkosikazi Ivy Banda osebenza koBulawayo.
Ama-price nge-bond note akhwelile okungenziwe. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo, bathi 150 nge-bond note, nge-US dollar bathi $30. Half of salary for izinyo. Angisakhulumi ngama-basic awukathengi khona la, isalary yafu yakho siphelile. Umbono wami bekuyukuthi uhulumende angenele since ama-US dollars asesemalutshwane.
Wengeze wathi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngoba iholo elitholwa liningi lezisebenzi alihambelani lentengo yempahla lokunye.
Ukwenzela ukuthi umbalisi laye abe ngumuntu okhululekileyo elizweni lakhe, athenge ngesalari yakhe izinto zakhe izikwane zonke. Ababalisi njalo bathola lolu supho ku-transport. Bebebhajethile ama-50 cents for umthova, but ukhwelile inyanga ingakapheli, so sokumele bayebhadala $1.50 nxa kusakhanya, kodwa kungaba mnyama ususa $2. Ayisaneli isalari yabo nxa kungama-bonds. So kazame ezinye indlela uhulumende angazenza ukuthi iyanele le mali.
Kodwa umnumzana Musa Chabalala waseManresa edolobheni leHarare uthi kavumelani lokuthiwo yinhlanganiso yeZimta.
Lento ekuthiwa ngabeZimta ukuthi bafuna ukubhadala nge-forex, khanya ngani ayidangqondo kakhulu ngoba abantu laba abangenisi forex ngisho. basebenza under i-government. U-government lo omele ukuthi nga ungiyongenisa i-forex ayingenisi, so bazayithatha kubani? Yithi futhi thina siyidinga sithingirisa sithengisa sihoda phinde sifanike futhi basabhadala ngayo. Hayi, mina ngibona nganakula nento lokho.
Ababalisi bathi uhlangothi lwezemfundo lungaphazamiseka elizweni nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zabo. Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lenkokheli enhlanganisweni yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, njengoba udaba lokubotshwa kwenkokheli yale nhlanganiso lulokhe lusemthethwandaba. Ababotshiweyo laba ngeviki ephelileyo babalisa umkhokheli wayo uMnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele uMnumzana Jafet Moyo, behlukunyezwe ngamapholisa kuviki ephelileyo ngesikhathi befuna ukukhokhela izisebenzi ekutshengiseleni ngenxa yodaba olufanayo bekhala ngakho kanye abezimtha asebekhala ngakho phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa umnotho welizwe. Yikhona luzoziwa mhlaka 30 Mfumfu udaba lwenkokheli yeZCTU ngemva kokuba abekade bebotshiwe laba betholiswe ithuba lokuhlawula amachumi amahlanu amadola ngamunye kuyimali yesibambiso ibail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kamuzi seHarare uMnumzana Mfundo Mlilo uthi usekhangelele ukuthi umthethwandaba ophezulu uqale ukuthetha udaba lukhweze kuwe lokuphikisa inyathelo elathathwa ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube elokuthathela abantu umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. UMnumzana Mlilo oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi e-Combined Harare Residents Association uthi ukhwezelo ludaba ezimele yedwa njalo igqwetha lakhe uMnumzana Dendai BT. Sixoxe loMnumzana Mlilo osichasisela okuningi ngenyathelo alithetheyo.
Lolu daba ngilukhweza ngingedwa njengomuntu ophile e-Bathri, njengomuntu obhadala i-tax efakwe nguhulumende. Uminister we-finance uProfessor Mthuli Ncube wafaka umthetho kumbe ngathi watshintsha umthetho le-tax ebhadalwa kuhulumende xa umuntu esenza ngathi ngama-transactions kumbe ukuhambisa kwemali. Umthetho lo ungangokuthi nxa ubhadala imali efika njenge imali engangedola kumele ubhadale i-$2 eya kuhulumende. Mina ngibona ngathi le imali yikuntshontsha kahulumende entshontshela abantu, ngoba sathola ukuthi uhulumende iminyaka ephelileyo kusukela 2013 kufika ku-2018 uselesikweledi esingafika 16 billion. Lokhu kutho ukuthi uhulumende ule mali eningi ayidlalisileyo eyidlalisa ezintweni esingazaziyo. Usephenduka njalo uhulumende sekuthi sesifuna ukuthi asibhadale si-tax ukwenzela ukuthi abhadale isikweledi sakhe. Lokhu ike ngwalayona njengesakhamuzi ukuthi ngingabhadala isikweledi sikahulumende.
Yebo, kodwa ubufakazi ulabo yini?
Ubufakazi ngilabo ngoba sathola ukuthi imithetho yonke eseZimbabwe intshintshwa yiParliament. Uminister kumbe upresident kumbe umuntu wonke nje kala ngathi amandla wokuthi nje umthetho. Imithetho yonke itshintshwa yiParliament. Xa umuntu kumbe uminister efuna ukuthi umthetho utshintshwe kumele ahambe eParliament ayefaka singathi i-bill ukuze iParliament ikhangelisise ukuthi umthetho lo uya ngaphi. Uminister of Finance kayihambisanga ngale ibhili ngathi eParliament. So ngibona ngathi akakukho emthethweni ukuthi avuke nje ephongukhuluma ukuthi umthetho usutshintshile engahambisanga ngalo mthetho eParliament.
Kuyini kathesi osukulindele ngalolu daba?
Kathesi silinde ukuthi uregistrar wecourt asinike ilanga lokuthi ngathi udaba lolu luthethwe, ngoba lwahamba ngathi nge-agent chamber application. So simelele ukuthi amalanga azayo nalaa kumbe kusasa kumbe amalanga azayo basitshele ukuthi sizahamba nini siyehlangana e-court. Ngimele ngu-honorable Dendai BT igqwetha elazakalayo kakhulu ngezinto ze-finance lezinto ze-constitution, njalo wayengu-minister of finance, umuntu owazi umthetho kakhulu. Lolu daba selihambise e-court ye-high court.
Lowa ngumnumzana Mfundo Mlilo siyixoxelaye eseHarare.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhlaka 22 Umfumfu kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama. Lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Kumagagasi awe 909 AM, 4930-6040, 15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Umabhalane omkhulu kuhulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi wahlangana lenkosana yeSaudi Arabia wayitshela ukuthi eleMelika likhathazekile ngodaba lwentathela izindaba yalelo lizwe eyanyamalalayo uJamal Khashoggi owathunjwayo njalo bamelele ukuthi iqiniso liphumele egcekeni. Ekhuluma lentathela izindaba yakhona pha eVoice of America uGreta Van Sturen, umnumzana Pompeo ophinde wathinta udaba lwabantu beMexico lamanye amazwe akhelane layo abalubhekise eMelika ngobuningi babo bedinga ubuphepheli i-migrant caravan. Uthe usakhulumisana lohulumende weMexico ukuthi bezwisisane ngokuthi abantu abasoze bephonga ukungena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Uphinde wakhuluma ngokunye okuningi-ningi okuphathelane lamanye amazwe agoqela elePanama, leChina, leVenezuela. Asizweni amanye amazwi akhe.
So we're working with the current government. It's their strategy, and we recognize Mexican sovereignty, their right to make the decisions the way they want. Yesterday they spoke with the UN.
Sisebenzelana lohulumende weMexico ngalolu daba. Siyananzelela ukuthi uhulumende weMexico ulelengelo lokuzikhandela amacebo akhe ngendlela afuna ukulungisa ngalolu daba. Izolo nje bebekhulumisana lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ngalolu daba. Ngalokho kusoba lokuthi bazaphatha abantu laba abadinga ukuphepheli ngesihle bengephula amalungelo abo. Kodwa kufanele njalo bebazise ukuthi akulunganga ukuthi besuke emazweni abo besebenzisa iMexico ukuza lapha eMelika. Iningi labo lisuke emazweni la ngoba kungela msebenzi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kudalwe imisebenzi kulawo mazwe ukwenzela ukuthi abantu laba babe le ndlela yokuziphilisa.
They don't need to transit not only to the United States but to Mexico or any place else.
Lo ngumnumzana Mike Pompeo umabhalane omkhulu kuhulumende weMelika ubekhuluma lomsakazo weVoice of America khonapha eWashington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvembula.
Gukama.
Uhlelo lwezemaphandleni kuliviki abesifazana abegwanda abananze ilanga le-International Day of Rural Women bekhalela amathuba alinganayo labomama bemadolobheni. U-Albert Ncube obesestezi egwanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
ELeZimbabwe limanyane lomhlaba wonke jikelele ngomvulo ekunanzeni imisebenzi enziwa ngabesifazana bemaphandleni ngelanga ele-International Day of Rural Women. Abesifazana besitezi phansi kwanduna umathema labo bananzele lilanga bekhalela amathuba alinganayo hathi labesilisa kuphela kodwa labanye omama abasemadolobheni. Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokuqakathekisa omama bemaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Kumbuthano oqoqo inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, oqhutshelwe esitezi ngomvulo, iningi labomama likhale njalo ngokumamanzonzo kwezomnotho. UNkosazana Thandeka Ncube eMasholomoshe uthi umumo wezomnotho sulethe obunye obunzima kubomama bemaphandleni.
Bathi bafuna amarandi lamayusa ekhemesti zegwandi. Solo akuda cooking oil, akuda flour, izinto azeshanga lokho ezikwelile. So lapha okukhona khona elokuthini ngale nge ngathola i-cooking oil lethi $10. Njengamaphilisi ke siza kufa. Asoze siphile ngoba kathesi sesize sireduce ukuthi amatisi okumelwana ke kuseni mintambama. So lathe kuseni kuphela.
Unkosazana Santa Mabuya oyestezi uthi isikhathi sokuthi omama bemaphandleni baqhubekele phambili bephathwa njengengani sokumele sidlule njalo uthi labo sebefuna izikhundla eziphezulu njengabanye omama bemadolobheni.
Isikhathi esiningi omama baphatheka njengabantwana abaphathwa njengabantu okuthiwa labo bangabakwazi ezinye izinto. Mina ngokwami nginelo mama, omama silima ngezandla, sichaya ugatshopho, sigebha amagodi ngezandla. Sibe sicela ngani ukukhulumende uyasizwela. Njalo omama isingenise lathi phambili, kungathi omama ngabantwana ababili ezikhundla ezinkulu. Singene lathi kukhanye lathi sikhulumele omama sikuse parliament. Siyakucela khona lokho.
Unkosazana Violet Ndlovu oyemayezane uthi babhekane lodubo lokusilela kwamakliniki kanye lezibhedlela okubafake engozini lapho begula.
Uhlupho lukhona imfula ungagcwala uthuli, ungagcwala futhi umfula lwano ngale uhofi, akusela sibhedlela ngakithi. Isibhedlela besikhona sakhiwe ikhathi sasikavulwa, asikaqalisi ukuthi sisetshenzise, sisesekhatshana. Kuluhlupho ukuthi nxa abantu begula ngale ngakithi bayena, akula sibhedlela. Yilo uhlupho esilalo kakhulu.
Umqondisi we-Waters uNkosazana Juliet Kiwani uthi omama kanye lamantombazana bemaphandleni babhekane lenduba eziningi. Bekunanza njalo ilanga lamantombazana ole-International Day of the Girl Child kulumbuthano, njalo uMakhwane uthi umlando wabo yikuthi baphungule inani labantwana abenda bebancane.
Sikunanzelela ama-challenges alapha esitezi kumbe emakhaya. Umntwana ngaqeda usesiyakwenda. Lanxa umntwana waye bright kodwa ngokuthi usemakhaya akula mathuba amaningi, akula misebenzi, umntwana uyehluleka, abazali behluleka umsesikolo. Kuthe yabo mama itimu ithi yena okwenzakala emadorobheni akwenzakalela emakhaya, and time is now. Singena kwi-new dispensation, umama wemakhaya angasaleni umuva.
Abafundi besitezi bathole ithuba lokufunda umdlalo we-cricket befundiswa ngabadlali beqembu lesizwe lamantombazana. UNkosazana Sam Kiwani okhangela ngenhlalakahle yabadlali laba ukhuthaza abafundi ukuthi baqakathekise ezemidlalo.
Cricket thina sikhona lapha isitshintsha impilo zethu. Njengoba lisazi isimo seZimbabwe kathesi ukuthi izinto eZimbabwe azimanga kuhle.
Usobhuku omkhulu emakwilili village umnumzana Promise Thabangu ukhuthaze omama ukuthi basukumele phezulu bazenzele inhlelo zabo bengameleli ukuncediswa ngobaba.
Omama yimgogodla wethu ophilisa ubani loba. So omama kuqakathekile ubani bangazi bakhangelela ukubana obaba bayibo ufanele ikakhulu sithanda ukubana omama babe babale mfundiso enkulu kakhulu ukubana iba baselile izimuli zonke esigabeni.
Inhlanganiso ye-Waters yasungula uhlelo lokufuya imbuzi, njalo iningi labo mama lithi lezi mbuzi seziguqule impilo yabo ngoba sebenelisa ukuthi bazithengise bahambise abantwana esikolo. Ngimele iStudio 7 ngisesitezi eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Chris Gandhi we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChrist Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ya, esikhangele yona impilo yamatitshala lezi nsuku ngokuqonga kwentengo langokuthi lina like lakhuluma ukubana kumele lingezelelwe kodwa imali yakhona ikhanye lokhu ngakangezelelwa. Kuhamba njani empilweni la?
Hayi, sesithwele nzima. Khathesi kasazifisa ukuthi kuhamba njani. Sesithwele nzima sibili. Ngoba sibe sixotshana lokuthi uhulumende abhadale imali lesilinganiso se-poverty data line. Khathesi sesibona ukuthi hayi into ye-poverty data line leyana yinto encane, sokubuye inkalakatha yendaba sokule nkinga khathesi. Into zonke sezikhwelile. Nxa ngikhangele mina khathesi izini sibe sikhuluma ngendaba yamakhombi lapha ukuthi amakhombi eku-50 cents khathesi okuthiwa seku-75 cents. Abantu bayakubanisa njani khonokho? Into eziningi sezikhwele ngama-50%, ngama-100% ezinye izinto. So kumele ukuthi esikubonayo ukuthi impilo isiza kuba nzima ngaphandle kokuthi uhulumende agijime sibili acasise ukuthi nxa bekhuluma le monetary policy abayikhuphileyo le fiscal policy abakhuluma ngakho, ye bakhuluma isikhiwa se-economics, ngabakhulume inkulumo zokuthi abantu abasekhaya bayezwa ukuthi bathini. Nxa an ordinary person osekhaya kafuni kuzwa ukuthi intengo yezinto ezinto iyakhwela. Izisebenzi kasifuni ukuthi sizwe ukuthi intengo yezinto iyakhwela. So kabacasisi imonetary policy yabo ukuthi batshone. Kabacasisi ukuthi yindaba ama-prices sekhwela. Kabacasisi ukuthi yindaba so kukhanya ngani amafutha awe-fuel ngasatholakali sehlupha ukuthi isiwathole. Yindaba so kukhanya ngani i-transport isikhwela 100%, 50%. Kabakulungise into leyo, kabayilungise singasozithatha isikhathi esiningi ngoba sizagcina sesibuyele endaweni kade sikhona ngo-2008 yokuthi abantu bayagcina sebesehlule kuye emsebenzini. Hayi kodwa ukuthi bakustrike, hayi bayagcina vele sebesehluleke ukuthi kuyabe kungasekho ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe emsebenzini.
Kubona amatitshala limi njani ezikolo lapha, baningi bayenela na kumbe kulokho kufunakala bani?
Amatitsha ayashota ezikolo la, ayashota kakhulu. Nxa singakhangela ama-statistics akhona ku-Ministry of Primary and Secondary Education laphana sibona ukuthi ayashota around 20,000 teachers abashotayo. So into ekhona vele sithina sibe sikhanga sithi hayi uhulumende enganceda kakhulu nxa sixotshana ngendaba ye-quality education, access to education, funa ukuthi khonokho kube khona. Uhulumende enganceda kakhulu ukuthi bathathe amanye amatitsha. Amatitsha akhona amaningi abahlezi ekhaya baqethe i-training bakhona bamelele bayadinga umsebenzi. So kuyagcina so kusitsho khona ukuthi i-future yabantwana abancane vele layo iyabe ingasamanga kufi. So kumele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ye-education sibone ukuthi yenza yonke into yokuthi abantwana bakwanise ukufunda. Amatitsha ashotayo lawa kutho ukuthi abakhona ezikolo kulabanye abafundisa abantwana abaningi kakhulu eklasini ethiwa yi-teacher people ratio. So nxa befundiseka kusakwaniseki ukuthi bafundise abantwana abaningi kangakani, kakukwaniseki ukuthi bamake amabhuku, akukwaniseki ukuthi azwisise umntwana lo mntwana babaphathise ukuthi abantwana bafunde sibili i-quality education bekhona. So kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele khonokho nxa even if kulobunzima obunjani ke into ze-education yabantwana ibe yinto eprotektiweyo, into sibili esizama by whatever means ukuthi abantwana bafunde.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi udaba lwama-extra lessons lona luhamba njani? Sike sizwa phambilini lapha belungani luyakhathaza kungazakali ukuthi kumele amatitsha abafundisa abantwana ngaphandle kwesikhathi sabo baphiwe malini ngabazali lokunye okunjalo.
Indaba yama-extra lessons ikhona, umthetho wangikhona, ama-circulars angikhona, vele akhona. Kodwa nxa kukhulunywa ukhulunywa ngesikhathi se-holiday phela, ukuthi abantwana babafunde ngesikhathi se-holiday, kungabe yi-2 weeks e-holiday kumbe 1 week, izikolo ziya-applya. Ababalisi athi siyafundisa ngesikhathi se-holiday sithole lathi inzuzo encane. Isikolo labazali bayahlala bayenza i-meeting sebekhuluma ukuthi singabhadala malini per subject njalo njalo.
Hello ke bekungumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta kumbe Zimbabwe Teachers Association abesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lela.
Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana. Lamuhla sixoxa lonkosazana Thandekile Moyo, yena othanda ukubhala imbono yakhe ebulenjini beTwitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe, kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe inkundla zokukhulumisana ebulenjini lezi zingaletha inguquko elizweni na.
Ngokukhuluma ngazo ngiyalenjani ukuthi abantu bazafuna ukuba involved and bengazwa ngakho bese befuna ukwenza izinto ezingatshintsha umumo wabo. Njengakathesi abantu babekhala ukuthi uhulumente usenza lokhu senza lokhu kodwa abantu abazange beyivote. So mina nxa ngidiscussa labantu ngiyalenzama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hhayi izinto lezi yebo ziyenzakala but it's something that we can do about it. Kukhona esingakwenza thina. Ilizwe lethu ligcwele abantu abangela interest njengento ezenzakala. So ngikhuluma ngazo senzani but akula muntu ochiseka kakhulu ukuthi azasukume ayenze into engagugula ngokusemthethweni. So mina nxa ngikhuluma lapha ngiyalenzama ukuthi abantu engxe kungathi thika enhliziyweni besukume nabo benze izinto ezingasinceda. Even kungasondaba zombusazi uyabona kulezinto ezenzakalayo around us abantwana abalwengulwayo kodwa abantu asenzi lutho ngakho asikhulumi ngakho izinto ezingani ziyimfihlo. So I'll just be trying ukuthi abantu bebe involved politics la society.
Ngabala lapho owawuloba khona esingathi ikholam ngakubona njalo lapho owawuxoxisana khona labanye komabona kude likhuluma nje ngokuningi uvele ugxile khona ekubhaleni.
Hayi ukubhala nje it's something engangiyenza ukuzizazisa abantu abahlala bengikhuthaza la ngaze ngathi ngcono njani abanye ama-editor abathandanga engangibhala until one day omunye wakuthanda wangipublisha kodwa mina I'm a geographer by profession.
Uyakukhulume abanye bangathi ku-controversial usithatha ngaphi isibindi?
Angazi ukuthi indaba yesibindi but I think ukukhuluma kuya ngokuthi uchiseka kangakanani into ezenzakalayo. Ngibona ngani mina uhulumende laye uyafuna ukuzwa ukuthi abantu bacabangani ukuthi labo bavumelekile ukuthi bekhulume abakhulumayo. Lami kumele ngikhululeke ukuthi nxa ngingavumelani lakho ngisho embatshele ukuthi hayi labona into elikhulumayo angihambelani layo.
Ekubhaleni lakubo Twitter lakubo Facebook lakubo WhatsApp ungathi bakhona yini abesifazana labo abaphatheka kungxoxompikiswano yalokho okwenzakalayo kumbe balutshwane?
I think bakhona ngoba mina ezintweni lezi engiziphostayo ngiphendula ngabo mama konke labo babo kodwa yabona indlela esikhuluma ngazo zichiyeni. Kulabanye abakhuluma bengabachingayo and then kulabanye ababe benembono yabo. I think abakhanyi kakhulu ngoba babe bengachini bengabantu abazikhulumela kuhle nje ukuthi kwenzakalani kodwa mama bakhona bayakhuluma
ngezinye indlela ababonakalayo yilabo abathi hayi mina ngenziwa njalo abazimela bedefend umbono wabo
babacina sebengabakhulela laba. So ngani sesikhulela abanye ababe khuluma kodwa labo ungakhangelisisa uma kukhona lokho kuyabhaliwe babe khona bebaningi abakhulumayo ngaphansi khonapho labo befaka imibono yabo.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Thandekile Moyo othanda ukubhala imibono yakhe ebulenjini beTwitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe, kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Hayi ke sesemaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.